kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
even labona lawa amabhemba sizathi ngamashuku, labona lawa bantu abaphuma sizibathenda ukuthi bareportile sebejika futhi babe njalo banqabe kuye busuku asibabongi. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza njengokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala, okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhoni o-state of the emergency okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi.
Akhila zona kuthiwa isikhali bangenile bavuduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphumalele insizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga isikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe leli nyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye yikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye kuthiwa yinsindaba phendula abadaleka babesithi khona icala lembula ingube lingene. Laba bantu sebephelilwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukulise ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akusela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba bafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu kambe bakethi anesikuyeli izulu bethi lesibhangano khathesi la yaqalisa isenze nje isibhangano yoyoyo bengababo babaphika babaphika okunakabaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu abakuthiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani, ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa kuthiwa useke wabotshwa nxa kuthiwa babotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sebesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yikuthiwa libandla seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe. Njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi evathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi abantu bangakuphendula ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe engamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele belathi besivele sesikusihle so sesesibamelele so ukuthi vele kuvele ngaphi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sethiyana lokuthi amashilubhi kawasiwe ezanu ngawethu ukwenzela ukuthi bathi baphefumule ngoba bakaphefumuli bakithi sizalane zaseZimbabwe thina njengebadlali yeMDC asinamsebenzi lokuchaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezi khali yini
asila sona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela kuground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizaji
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ubephathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Kubika intatheleza indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ehoteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurukwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide uNkosiyazi Joyce Nkomo utshelele umhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu. Yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umreportile ule thembo lokuthi sengivela faka ireport yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle. Ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungareporta ngoba sesihleli vele sesilezitha. Even labona lawa amabhemba sizathi ngamashuruku labona lawa abantu abaphumisizibathembe ukuthi bareportise sebejika futhi babe njalo banxa bekuye busuku asibaboni. So khona lokhu kakhulu kuyasikumeza nizokusiphatheka kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakureporti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho mgceke uMongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe sesifika ezigabeni zethu ngokutshiyana ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunye from uchief ukhulume from uMP kanye lamalokhazi ukuthi khona khona into le kayitshintshi ukuthi lo bakunazelela ukuthi lo sokuqedile aqedile isizwe njalo futhi enye into bakunazelela ukuthi ezongezinxa kuyizigaba bakunazelelana i-target yethu le yethu esizweni ngeke siyibambe sisifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke kuthazwa abantu ukuthi into leyo ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane uNkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyesile kukhulu kungani yagagasa lokhu senzeitshoma ngize buhlungu into esiyibonayo esiyibona day in day and abantu bakhona kababotshwa bazwabotshwa bakhona babotshiwe kakhushini zazwabotshi even khona laba babasisemba sala sibabotshise bahlala siyamangala sengaze ngajesu.
Ummeli we-Highfields East edale lephalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba uMnumzana Eric Murai uthi kumqoka ukuba uMongameli akhokhele ekumiseni lobu bugani.
just one word from his excellence. Stop it. The issue to do in the matches will be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi umongameli angakhuluma libe linye kuphela elizwe. Angathi makuphele lokho lolu daba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwi linye kuphela elingathiwa ngumongameli ukumisa lokhu kuganga. Lisiyatshona ilanga kuyabe sekuphelile.
Oze kulo mhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende umnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurukwi.
When we look at it, we see it as an epidemic of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi le emhlabathini bese kusiba labantu abathi akonke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemota. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngozi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono omuhle kakhulu ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kwiminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana South Africa, Botswana lamanye, umnumzana Mkono weShuro uthi kunesidingo sokuthi urhulumente bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Mkono weShuro wayengumeli weZimbabwe kule South Africa ngesikhathi kusungulwa uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe ngekho emthethweni ama-special dispensation permits. Uthi mhlawumbe ungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
But the people end up coming back because of
wayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifike kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba babahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umkhono weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseGaborone bekhululekile. Uke wahamba-hamba ezidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithupha zesikolo ukusethifaya. Kodwa umkhono weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kule ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele kwiofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iindleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba umkhono weShuro uthi basakhulumisana lorhulumente weZimbabwe ukuthi kube lenhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube lentengo ezitheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are met representatives through our Minister of Foreign Affairs.
Sesenze isicelo kumphathi Ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye leregistrar general uthi abangeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba sisiyide isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwo ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwi abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi kuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha ecothoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Harrison ofike kubulawayo namhla emini utshele intathelizindaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje lilesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanye ehlanganyelele eHarare City njalo uthi yena injongo yakhe ngeyokuqeda umbuso weqembu le-FC Platinum lona esele bezintshantshi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is at 3 years on the bounce, they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebephakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakana lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nqa sifuna ukuphumelela. Ngivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uHendrikus Pieter de Jong yena osengumqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti nguJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ukuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abaningi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lo mqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha owayengumsekeli wakhe kwiqembu le-Cape United lile-Harare City uMark Mathe esithi uMathe uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kwiqembu leBhoso uHarrison isizwalane seNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhonale abalisayele Port Vale kanye lele-Stoke City engunozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminingi eselizweni lase-South Africa ikanti uye wasebenza njalo emazweni abalisayele Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1. Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu le-Amabhubesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So ushuthi ibhende esiyihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayidabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili eziphekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Tshintsha Ndoda, Vazhwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle.
Matotyumba balo sinobungozi ubuphila buwo wena wamandla obaba sithethelele sephuma izolo zethu. But the truth of a lost noble, who will be down in our mother, our land, the dead,
litholakala ngapi idlalate Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalate wethu basithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sinepage kuFacebook, uyangena nje kuFacebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kini, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli, nani ngumhlaba wonke jikelele, ukubana mangabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kona la manamba 0619636853 siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje
baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba lothando manje sicukile umhlaba wonke unje awabathisa lapho jebo Boys Marisa dale katanya kwa fara seka
Se me cala botando, ya te gustó a ti.
Mhlophe Neighbor Boys behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahhofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.